konke khonoko kuveza ubufakazi obodubo ubuzima obubhekane lelizwe ikakhulu ekutholiseni amafutha. Amafutha ayiwo aqhakathekile ekusebenzeni kwezimota, ekusebenzeni kwemitshina yemayindasi. Kodwa ke loba uhulumende nje ethembisa esithi khona akhuluma ethi amafutha akhona anelisa elizweni. Kodwa ke nxa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezibi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu etshengisa ukuthi bona uhulumende wehluleka, hathi nje ukwehluleka kuphela, kodwa-ke akakwanisi, akalandlela ukuthi udubo lolu okwakathesi ngokwesikhathi esifitshane esilandelayo lungaqedwa njani. Ludubo sibuli olunzima olubhekane hathi kuphela noBulawayo kodwa lilizwe lonke. EHarare khona lethithe capital city, siyakwazi ukuthi uhulumende uyazama ukuthi nxa kutholakala amafutha amaningi akhona esiwe eHarare esigodlweni ukuze abantu nxa bebona umumo weHarare ungani ungcono. Kodwa-ke lakho loba kunjalo kuyehlula, khonokho kwenzakala koBulawayo kwenzakala ilizwe lonke osokuphakazamisa imisebenzi ethiyeneyo, hathi kuphela iyokubuthwa kwezinto kodwa imisebenzi ethiyeneyo egoqela konke okudingakala ukusebenza kwamafutha.
Nxa omasipala sebesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota, ayisikho yini okugcine kuqhamuke khona imikhuhlane efanale cholera?
Nxa sikhuluma ngohulumende, uhulumende ulezigaba ezithiyeneyo. Sikhuluma ngohulumende i-central government, kodwa okwakathesi sifuna ukukhuluma ukuthi nxa abantu besizwa ukwanelisa lokwehluleka kukahulumende kutholakala kwindlela i-local government esebenza ngayo, ugatsha isigaba se-local government. Ngeqiniso asikhangele nje imizi eminingi, imizi enjengeyabombare, imizi enjengeyabo-Highfield, imizi enjengeyemakhokhora, imizi enjengeyemabuthweni, lapho kulokhu siminye eminye okubutheni khona, kuminyane khona abantu. Ngeqiniso nxa kuwehluleka ukuthi izibi zikhishwe, kutsho ukuthi sokulula ukuthi imikhuhlane iqhamuke, kutsho ukuthi amagundwane asezaba maningi endaweni zona esezabe zibuthane izibi, kutsho ukuthi impethu, impukani ziba ningi endaweni lezo ezibuthane izibi, osokufitha ukuthi khona kube namathuba amaningi ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Ngeqiniso akusoze kumangalise ukuthi sibone futhi umkhuhlane we-cholera usuqhamukele sumemetheke indawo zonke zelizwe. Qinisekile sibili ukuthi sisesigabeni esiyingozi kakhulu.
Sikhuluma nje uthi useHarare, umi njani umumo wokusilela kwamafutha khona ngapho?
Isikhathi esiningi kade senzakala ukuthi uhulumende ubezama ukuthi nxa amafutha wona lawa amalutshwana edolakala amaningi akhona bekuqakathekiswa iHarare njengesigodlo selizwe. Kodwa loba kunjalo akutshengisi ukuthi kuyaqakathekiswa. Into esijayelekile vele sivamile ukuthi indawo zonke kuyimdwendwe, abantu sebetshona bemelele i-fuel. Ibone enye imota kwelinye igaraji eliduzane lephalamende, imota lezi city khona ngezama-embassy layo ilayinile. Okuhle kutshengise-ke ngathesi ukuthi umumo lo usunzima, ngoba nxa sikhuluma ngama-embassy kutho ukuthi ngabameli bamanye amazwe athiyeneyo, bayaqakathekiswa labo. Kodwa labo ungabona sebengiyena sebesiyahlangana nabantu bonke emtendweni yokuthi bedinga amafutha, sokutshengisa ukuthi umuthi umumo lo usesigabeni esinzima-ke kakhulu.